Umnumzana Diski Mchemwa ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi emandebeleni kugatsha lwe-agritex uthi iningi zalezi nkomo zifele e-Bad Bridge njalo ziningi esengozini yokufa izulu lingaphuza ukuna ngoba amadamu amaningi awasela amanzi. So kucube inkomo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa 4729 kulesi sabelo ngenxa yendlala edalwe kungane kuhle kwezulu. Egwanda lakho ziningi inkomo esezifile ngenxa yendlala. Umnumzana Mbizo Moyo isakhamuzi senyandeni eGwanda North uthi esabela ukuthi uzavala isipaya lonyaka.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba akula manzi uncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalonyaka khona vele kakula nkomo sizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Cornelius Dube ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni uthi ukucuba kwenkomo lokhu sekudala ukuthi into engayazi yehle esithi bazasala bengabayanga lonyaka ngenxa yendlala ekhona.
Into ekhona yokuthi ziyacuba. Omunye uthengise 80 ubondi. Uncedo esilufunayo la yikuthi lokhu esikutholayo even uqethu kutsho ukuthi lathi kasisekho njengoba lathi ukuthi size abantu bethu kwakusela lutho. So kutsho ukuthi lakhathe sabantu bami ngikhuluma nje akulalutho abaluhle bakudle imbhida yonalenye ilimayo nofutha nowathi imayini zakwenza njani.
Lanxa isimo sisibi kangaka emaphandleni akula manyathelo athathwa ngurhulumente akuncedisa izakhamizi ukuze inkomo zingafi kutsho umnumzana Themba Ndlovu okukomite bona ngengozi ezehlela isigaba.
Inkomo azila kudla lamanzi. Sasizamile abamalima babesizamile basenzela idamu but idamu lakhona selicitshele ngoba izulu kalinanga. So inkomo ziyalokhu ezihlupheka zicuba but amanzi okunye kwamanzi siyakhelela emfuleni lezigotshweni. Hayi uhulumende kasincedi singalo sincediswa ngama-organization kuhulumende asasincedisa ngolo sike sizwa ukuthi sizathola imolasis but yithi ayikafiki.
Ukhansila kaward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ziningi kakhulu inkomo ezilokhu zicuba esigabeni sakhe ngenxa yendlala.
Khuluma so lokhu ezisifa ngikhuluma so namhlanje bokulezinye kade besithi bayahlinza ku-village 5 leyinye bathi kade besithi kungcono iqunywe ngoba singene ezimpedu ilokhu ileli njalo njalo iselangene etshebetshebeni nxa kuthi bayavusa ihlilenge umzimba wonke yehlule okuthi lokuthi uvele ayincediseki ziswele utshani ziswele la manzi.
Ubhebhe uthi uhulumente ugoqa izandla ngoduba ababhekane lalo esithi inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezibasizayo.
Hayi angaboni uhulumende encedisa inhlanganiso eke yaba khona ngamavocha yimalima kodwa la ivumela umuntu olenkomo ezingu-7 kusiya phansi ukuthi angene emavocheni ubungena ngedigiti ukuze uqualify. More than 7 ubungaqualify. Kuza kuba ikhela ikuyasincedisa esifakela sisekusela amaclep ukuthi sithathe amanzi sizinathise khonapho. Kuyaphathisa sibili kunoku ukuthi zinathe ngoba lakathe siyazinathisa khonapho.
Kwamaviki amabili edlulileyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mhadi uthembise ukuthi uhulumende uzancedisa abalimi ngesikuba ukwenzela ukuthi inkomo zibe lokudla kodwa kuze kube lalamhlanje lesi sithembiso siyize. Abe-agritex bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingama-200,000 zizacuba lonyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisenyandeni ngu-Albert Ncube.